besicela ukuthi uhulumende wesindebezele iy'mali zethu zifike zigcizele i-Interbank Grant. So besikhuluma ngeviki edlulileyo kodwa asisazwa nalanga kahle ngoba yena uhulumende wayesi-ofisile i-60% and the fish ayikwazi uma yena leyo ukuthi sibe silokhu sihambe emsebenzini, sile-transport, silokudla, silabantwana, sile-health yethu. So sicabanga ukuthi akufani ukuthi sibe silokhu sihambe emsebenzini.
Kutho ukuthi khathesi sikhuluma nje imali eliyitholayo inganani?
Imali esiyitholayo incane kakhulu nxa siyilinganisa le US dollar. Imali esika 70 US dollar just suffice to say. So sithi yona le imali ayilingani ukuthi sibe silokhu sihambe emsebenzini. So besicela ukuthi uhulumende engezele imali njengoba yena kunguye okhuluma nge-Interbank Rate. Sicela ukuthi engezele imali yakhona ifike la ku-Interbank Rate which is times 10 nangaphambanisi.
Yena uhulumende uthi phela imali kayikho, libona ungani kuzahamba njani khona?
Khonapho angeke ngakwanisa ukuthi ngikhomente ngoba mina ngudokotela ngisho politician, kodwa yena uyakwani ukuthi uthi yenze something ngoba yibo abasikhokhela.
Lizahlala lingayi lize liphiwe imali yini, kumbe le ncane yona leyi lingayiphiwa leyahamba emsebenzini?
Singaphiwa encane yakhona eyabe ikhona e-reasonable, singakwanisa ukuthi sibuyele emsebenzini. Thina njengabodokotela asikhulumanga ukuthi asisafuni umsebenzi nitho. Sithi uhulumende akapho ungezelela imali yethu then sibe sesibuyela emsebenzini. So in short asibe ku-strike but you are simply incapacitated to continue reporting for duty.
Njengoba sisazi ukubana odokotela liyehlukene kulalabo okuthiwa ngabo-senior doctor kuzoba lama-junior doctors, ababe bengayi emsebenzini kahle ngabaphi?
Kuzaba labo-junior doctor abasebenzayo kuma-central hospitals, impilo, i-UBH, iParenyathwa, iHarare Hospital, leSpringbok. Kodwa kathesi silabodokotela abasebenza emakhaya kuma ku-district level nakuma-provincials, labo bayabe ngasahambe emsebenzini kusukisela mhlaka-3.